Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lesithathu mhla ka 26 Ntulikazi 2017 ngupraxedis Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Ndaba akade befuna ukumatsha kade belandela umthetho njalo baphiwa imvumo yi-constitution i-right yabo yokuthi bazimatshile peacefully. So angiboni nje kule reason yokuthi amapolisa engabayalisa, but njalo angimangali ngakho ngoba vele sijust yawazi amapolisa lapha Zimbabwe.
Abenhlanganiso yezilwela amalungelo oluntu eHarare bazondiswa ngamapholisa avimbe ukutshengisela kwabakhubazekileyo.
Namhlanje ilanga elibuhlungu kakhulu kwabantwana baseZimbabwe lapha izane isiqambi ngokungalandeli imithetho yelizwe sebegambele isisekelo sombuso esavunywa ngoZulu ukuthi yiso sisasebenza kuleli lizwe.
Ibandla leZANU-PF lenelisa ukusebenzisa ubuningi bamalunga alo edale lephalamende ukuvotela umthetho wokuguqula ingxenye yesisekelo sombuso u-Amendment 1B. Kwezemidlalo silethulela impumela yemidlalo edlalwe lamhlanje ekuqaleni kwehlandla lesibili lemidlalo yesigabeni saphezulu seCastle Laga Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abenhlanganiso ezehlukeneyo ezilwela amalungelo oluntu eHarare bazonde bagane unwabu ngenxa yenyathelo elithethwe ngamapholisa lokuvimba abakhubazekileyo ukutshengisela ngokufola belubhekise edale lephalamende ukuya kwethula incwadi yezikhalazo zabo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kutshengisela bekumele kwenziwe namhlanje kukhokhelwa ngabenhlanganiso yeZimbabwe People and Parents for Children with Disability. Omunye wabasole amapholisa uMnumzana Zisunko Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukugcwaliseka kweziqondiso ezabekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kwezokuthuthukiswa kwabantu, ama-Sustainable Development Goals, SDGs, eye Growth Edge Development Program, GDP.
Thina njenge-GDP sithi kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende wethu likhangele kuhlelo zokuthuthukisa abantu abagugile njalo nokuthi ilizwi labo lizwakale ephalamenti yethu eZimbabwe. Lokho okuyikho okufunwa luhlelo lwama-Sustainable Development Goals, ama-SDGs, ngoba singachiya abantu abagugileyo kumbe sikhangelele laba bantu phansi, lokho kuyinto ebuyisela emuva ukuthuthuka kwethu njengelizwe leZimbabwe.
Kwasekelwa nguMnumzana Charles Nyoni owe-Occupy Africa Unity Square, othi okwenziwe ngamapholisa eHarare yikwephula amalungelo oluntu akusisekelo selizwe.
Laba akade befuna ukumatsha kade belandela umthetho njalo baphiwa imvumo yi-constitution i-right yabo yokuthi bazimatshele peacefully. So angiboni nje kule reason yokuthi amapholisa engabayalisa, but njalo angimangali ngakho ngoba vele sijust yawazi amapholisa lapha Zimbabwe ukuthi abusa nje vele ekhokhelwa ngoRobert Mugabe neZANU-PF bayenza intando yabo ngama-rights akaZulu walapha elizweni.
UMnumzana Hilary Mlambo ngomunye wabakhubazekileyo obekukhangelele lokhu kufola obekufunwa nguye labanye bakhe, ethi kuya kwethula incwadi yezikhalazo nje edale lephalamende kanye lemahofisini kahulumende awe Compensation House.
Asikwazi ukuthi bayalelani, but sibona ngani ukuthi kule politics phakathi basenza basitshela ukuthi siyatshayiwa yini, sitshayelwani. Thina siba ku-politics sikhona ukuthi sibe siyazilwela ukuthi siyaziwe, singaphangelelwa phansi kuphela. Sifuna i-government isimelele, isiyenzele khonoko esikufunayo njengabantu. Siyafana labo bantu.
Okunye okukhathaza abakhubazekileyo njengaye uMlambo ethi ludaba lokubandlululwa kwabo.
Basiyalisa siyakhalela ngapi thina abantu abagobileyo. Lathi sifuna umsebenzi, sifuna ukuzenzela izinto zethu, asifuni i-discrimination. Hayi, ayisikho lokho esikufunayo. Bayasibambela njengoba kuthi yibo aba-ebobotet yini na. Hayi, asikufuni lokho.
Ngenxa yokuphuza kokuthola umbiko kwaliswa kwalokhu kufola ngamapholisa, bese bekhona abaze ukuzaphatheka kikho, abanye bevelele esigabeni seMashingo. Amapholisa abikwa ethusele abekade befuna ukutshengisela laba ukuba bengaqhubeki ngalokhu kutshengisela ngoba bengalandelanga umthetho. Bekumiswe imota ezimbili ezisetshenziswa ukuthela uZulu amanzi ababayo, kanye lebikade igcwele amapholisa angafika phose yamachumi amahlanu bucwadlana ledale lephalamende. Kuthe emahofisini kahulumende ogatsha lwezisebenzi awe-compensation house, obekungenye yendawo lapho bekumele basekhona enye yalezincwadi zezikhalazo, bekunyakazela amapholisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ibandla lezanu-PF izolo lenelise ukusebenzisa ubuningi bamalunga alo edalele ephalamende ukuvotela umthetho wokuguqula ingxenye yesisekelo sombuso. Ingxenye le, i-Amendment Bill No. 1, iza kupha amandla umongameli Robert Mugabe ukuba akhethe umkhokheli wabahluleli kunye lomsekeli wakhe. Bekufunakala amavoti afika phose amakhulu amabili 180 khona kula malunga amakhulu amabili lamashumi ayisikhombisa 270. Kula malunga ibandla le-MTCT amashumi amane lanye 41 avotileyo ukuthi umthetho lo ungapasi kodwa kwehlule. Bekulokudonselana idale lapho amalunga ibandla le-MTCT ezama ukuthi lo mthetho ungapasi. Omunye umsekeli kamongameli webandla le-MTCT uMnumzana Nelson Jamisa uzame ukuthi kuvotwe insita ngoba amanye amalunga abesesaba ukungavotelile umthetho esazakala kodwa usomlomo idale lephalamende uMnumzana Jacob Mtenda wala. UChris Gande weStudio 7 wenelise ukuxoxa lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMTCT uNkosazana Thabita Khumalo othi okwenzakeleyo utshengisa sobala ukubana ibandla leZANU-PF alifuni ukulandela izifiso zikaZulu owapha impono yakhe esithi kafuni linguquko.
Namhla ilanga elibuhlungu kakhulu kwabantwana baseZimbabwe lapha izani isiqalile ngokungalandeli imithetho yelizwe. Sebegambele isisekelo sombuso esavunywa nguZulu ukuthi yiso sisasebenza kuleli lizwe. Sebethe izani ithe sibona ukuthi abakufunayo kakwenzakali, sebehambe bayagambela silalo thina njengebandla le-MDC. Abameli bethephalamende balutshwane kakhulu ukuthi sanelise ukunqoba izane nxa sokufika isikhathi sokuthi siyevota sivotela leya amendment.
Bakhona abanye abathi ngabe kungaxotshwanga amalunga edale lephalamende abahamba kutenda ibidi, lithini linalo?
Asibephinyiselela incwadi bekhona nalabo bangu-20 izane bizafidla ngoba yibo abale majority. Ukuba khona laba abakatenda ibidi abaxotshwayo lanxa sengikade bekhona inombolo yethu kayifiki ukuthi sinqobe izane, kumele uZulu kandaba azi ukuthi izane ivele yena isile majority phalamende. Lesikhathi singena nabantu bakatenda ibidi yayivele ile majority, so kakutshintshanga lutho.
Manje sekuzenziwani kathesi?
Kukhathesi ukuthi njengabantwana baseZimbabwe kumele sikhankase sibone ukuthi ngo-2018 izane sizayikhipha, ngoba singehlule kuyenza njalo kumele sibekwazi ukuthi sesiya kufa sonke sula indlala.
Kuhamba njani ukuthi umthetho lowo ugcina ubhasiswa uyena uZulu wapha imbono engani kafuni ukuthi isigamba lesi sifakwe?
UZulu wacaca ukuthi sekele sombuso lapho ekwabhoda khona amaprovinsi wonke sikhankasa. UZulu wathi nxa sekufika isikhathi ukuthi sisekele sombuso saseZimbabwe nxa sesimele sigandlelwe kumele kuhanjwe kuZulu kwenziwe i-referendum. UZulu akhombise ukuthi sifuna ukuthi bafuna ukuthi kugambele mbeka bafuni, kodwa izanu angithi nontando kayiphikiswa. Bakubone kuqakathekile ukuthi benze umathanda ngoba bavele bangabantu abangahloniphi imithetho yakuleli lizwe.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTCT lapho ke ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso ekhokhela umkhankaso wokulondolozwa kwesisekelo sombuso owe hashtag This Constitution, Our Constitution campaign yethesa umphathintambo wezemfundo umnumzana Lazarus Lokora umlando wokuvumela ibandla elibusayo ukuthwala abafundi ibasa emihlanganweni yezombusazwe bechaza lesi senzo njengento elihlazo. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba.
Abazali bakhala ngokuthwalwa kwabafundi besiwa emihlanganweni yezombusazwe bethi kuchiya abantwana ikakhulu abangamantombazana bephakathi kokungena ekuhlukumezweni. Umqondisi we-hashtag This Constitution, Our Constitution wobulawayo, unkosikazi Abigail Nyambambi, uthe umphathintambo wezemfundo ngehlukane lomkhuba wokuvumela ibandla elibusayo ukubamba ngamandla abafundi ukuya emihlanganweni yezombusazwe.
Abantwana ngabantwana balamalungelo abo. Babilonga community, uminister is a custodian in terms of education. Uba ngako sithi kuminister, sicela ukuthi ahloniphe iconstitution yesizwe, ahloniphe amalungelo abantwana, ahloniphe nje ilizwe lonke jikelele.
Umongameli webandla le-MRP, umnumzana Mqondisi Moyo, uthe kulinyathelo elihle okwenziwe ngabomkhankaso we-hashtag This Constitution, Our Constitution.
IZANU-PF libandla lezigangi lezikliwi abalandaba lekusasa labantwana yikuthola ukuthi bathatha abantwana ngobuningi babo bebasa kumarali zabo.
Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa laye uvumelane lomoyo ethi ibandla elibusayo lephula amalungelo abafundi kanye labazali.
Lokukhathazeka kodwa umfundisi obane etholwa ngabantwana from umgabe sinizwile ekhuluma ngodlame elubhane vele izanu ifundisa abantwana ugebenga lo dlame bazazidlalela uhlupho luzazihlupha kusasa.
Isakhamuzi seGwanda umnumzana Langton Mpofu uthe uyabahlukuluza ukuthwalwa kwabantwana besiwa emihlanganweni yezombusazwe ngomumo okhona elizweni kudala amathuba okuthi abantwana abangamankazana bahlukunyezwe.
Ukuvikeleka kwabantwana yinto kakhulu emqoka ikakhulu nxa sikhangele abantwana abangamankazana. Abantwana abangamankazana bangabanjwa bangadlengulwa kuyona leyana indawo, ngubani ozabona, ngubani ozabavikela, njalo bafundiswane abantwana bethu yikwini abaye bekubona. Abantwana abethu ngasoma politicians abakafiki esigabeni sokuba bezikhethele.
Umsekeli kamongameli we-PDP umnumzana kucacaphulu laye usolele lihlazo
into le yokuthi abantwana bagqokiswa ama-uniform bayatshona betshaya izilogani zama-political party yinto embi kakhulu ephula amalungelo abantwana. Abantwana kumele bafocus baconcentrate ekufundeni.
IZimbabwe ilungiselela ukuqhuba ukhetho ngomnyaka ozayo, njalo imihlangano yezombusazwe iyazakala ukuba izakwanda. Kodwa umongameli Robert Mugabe useqalile ukwenza imihlangano labasakhulayo, kodwa kumihlangano aseyenzile abafundi babanjwa ngamandla ukuya kiyo. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumakakasi awe 909 AM lawe shortwave 4930 6065 lawe 15460 kHz ku-shortwave. Live Talk lamhlanje uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sixoxa ngokuvinjwa kwabahlala kwamanye amazwe ukuvota kukhetho oluzayo lomnyaka ka-2018. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318, inombolo njalo 001-202-465-0318 ukuze silithinte icingweni lingenelani uhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha A Voice of America eseWashington DC. Esigabeni sethu esilandelayo wothi singakangeni khona sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngemva komsebenzi wokucitsha umlilo kwele France babikwa sebeqinisa imizamo yabo yokucitsha umlilo osuqhamuke endawana yonke emagosini alelo lizwe ngalesi sikhathi sokutshisa. Lo mlilo ubikwa usudale umonakalo omkhulu, abantu besala besengasela mizi isingumlotha konke lempahla yabo, ikakhulu emhlubulweni weRiviera emagosini aphakathi kwamadolobha awe Marseille le Nice. Kuthi-ke amabandla aphikisayo kwele-Venezuela asungule ukutshengisela kwawo ngokungayi emsebenzini okwensuku ezimbili ngenhloso yokuvubamba ngamandla umongameli Nicolas Maduro ukuba amise ukuvotela ukudinga ukuguqula isekelo sombuso ngesonto. Kuhlelo olukhangela impilo yabeZimbabwe yasebehlala emazweni, lamhlanje sibe lethuba lokuxoxa lonkosazana Sam Tenson Sibanda, umongikazi osehlala lokusebenzela kweleBhilithane. Yena-ke ulohlelo aluqhubayo lokuncedisa ukuthuthukisa isibhedlela azalelwa kiso esempilo hospital sakoBulawayo. Ngalimpela viki elandelayo uMasibanda lohlelo alukhokhelayo olwempilo Life Project balomcimbi wokubuthanisa imali owempilo maternity fundraising gala ngomgqibelo mhlaka 29 Ntulikazi eNorthampton kweleBhilithane oqala ngo-6:30 ntambama.
Igama lami nguSamukeli Sothensen, ngibuya koBulawayo, hlala e-England ngise-UK at the moment, kodwa mina ngisiswa koBulawayo nje.
Lilo hlelo olalo olukhokhelayo wena?
Lilo hlelo engilwenzayo elokunceda ekhaya, njengoba ngithile ukuthi ngifisa ukuba ngumntwana owazalelwe empilo. So ngenceda esibhedlela sempilo ngeproject esithi Life Project, isisho ukuthi impilo project. So sinceda empilo maternity, yikho lapho esithi Life Project sikhona.
Lenzani sibisibili empilo?
Empilo, empilo mina ngokusebenza kwami midwife, ngumongikazi njalo. So ekuhambeni lapha lokuthi umuntu nje ulokhu ufunda isiqeqesho esiya phambili, ngagcina sengingumidwife. And empilo ngihamba nje ngisiyavolontiya ama-services ami ekuncediseni omama abakhulelweyo nabantwana abavezele kuthiwe. Awupheleli lapho umsebenzi esiwenzayo, ngoba ngathi lokho yi-clinical side yezinto. Okunye esikwenzayo yikuklina isibhedlela sethu. Njengomuntu proud ngokuba ngowakoBulawayo, lokuba nje umntwana wasempilo wazalelwe empilo, siyaklina isibhedlela, sikline siphethe sisipende. So akade sigqalisa umsebenzi wokupenda i-maternity, yiyo akade sisayipenda nge-5 to 2 years lokhu sisebenze ukwenza lokhu. So isikhulu isibhedlela sami, so silokhu senza kancane kancane. So yikho sikwenzayo empilo.
Ukwenza lokhu usebenzisa imali evela ngayo?
Ekuqaleni komsebenzi wami lo, ngaqala ngingumuntu ofuna ukunika back to the community what I got from i-community. Ngoba ngizalela empilo, into enkulu kimi ikunika, yikho engiqakathekisileyo, yikho engaqakathekisayo from the start. Esikhathini esiningi imali iphuma esikhwameni sami, ngihambe ngithenge khonokho engikwanifuna ukuthenga ngisaqalisa. Kodwa ngabona ukuthi iy'ndlela zakhona zilokhu zisiba ziningi, so ngaqalisa nje ngisenza loku kuthiwa ngama-cake sales, ukuthengisa amakhekhe ezibhedlela zalapha e-England zizongamaphawunda nyani okulutshwane. Sitshintshe sihambe ekhaya sike senze lowo msebenzi. And sisakhula sinjalo kathi sesenza amadina kulethi sile minyaka ethile silokhu sisenza amadina kanye ngomnyaka. Sipheke, sithenge thina ukudla wakhona, sikupheke, sibize abantu babuye sidle ndawonye, sikhontribute imali esiyikhontributhayo, sithengeke ipenda lama-gloves lakho konke okunidakala emsebenzini yethu esiwenzayo. Sambe nje siyencedisa empilo.
Selikwenze lokhu okweminyaka emingaki?
Lo ngumnyaka we-6 esiwuphetheyo. Ngiqale ngingedwa 6 years ago. Ngihamba nje ngisambe ngikhwalifaye nami lapha e-England njengomidwife. Owesibili ngabuyela sengilabakela wababona umsebenzi engiwenzayo bawuthakazelela. Bajoyina-ke sasesiqala nje ukuthi sithaye izimali esizithaya, sithenge thina amatikiti ethu okugadi indiza. Sihambe uBulawayo siyaba sifike khona, uyabe siyabona la abazali, siyabona isihlobo, kodwa kuthathe nala amalanga amabili amathathu uyevakathe empilo kubona okwenzakalayo. Yikho kuvela khona i-passion yakhona ukuthi ubone ukuthi okay, usizo esingalunika lapha yiluphi, usizo olufunakalayo yiluphi. Saqala nje ukunika njalo ngaleyo ndlela.
Lo msebenzi mkhulu,
Ngizwe kuthiwa lilo mcimbicimbi wokubuthanisa imali ngalimpela sonto khona ngapho ngaseNgilandi.
Yes, this Saturday mhla ka 29 e-church lapho ngisonta khona siyenze esithi igala sokuthi abantu nje bebuyele ezigqokele kahle. Sizohlangana sonke sizama ukuthi sithama sento ukuthi nxa sela sesihamba ke kwi-next trip sila imali yokuthi sithenge ipenda, sila imali yokuthi sithenge ama-gloves, sila imali umsebenzi wethu usu-attract-a abanye abangasuki eZimbabwe ngoba inkonzo esingena khona ingena abantu abatshiyeneyo nje abavela kuyonke indawo ye-Africa labantu abavela khona apha eNgilandi. So sibabaningi sikhuluma ulimi olufanayo ukuthi okay sifuna ukuthi sisize siza ngalokhu, mina ngizasiza ngalokhu, kumbe mina ngizathenga ibhokisi lamagrafu, kumbe mina ngizathenga ipenda, kumbe mina ngizathenga sisiya khona khona ukuthi sisiphele ndawonye.
Kungenwa ngemali yini kumbe njalo kuvulekile yini ukuthi umuntu wonke ongaso wenkonzo yangini abuye?
Sikuvulekile ukuthi wonke umuntu ongafuna ukubuya abuye. Esikwenzayo ukuthi sithi abantu bathenga amatikiti, esikwenzelayo ukuthi emalini yokuthenga amatikiti lenayikho lapho esiza khona imali yokuthi sengizezelule emalini zokudla lokuthi sithole imali yamadrinki khona phantu abathi nxabebile phela umuntu nxa evakathele ekhaya kuyamele afikani. So siyaba silamadrinki, silokudla, silakho yinto okwenzakalayo, silaba abantu abagidayo abatshengisa i-arti yakithi e-Africa ukuthi nje abantu bathole a nice evening. It's a nice evening out.
Yimalini ukuthenga itikiti?
Itikiti sayenza £20, itikiti eliyi-1. So amatikiti siyathengisela umuntu wonke oza kuya £20. I-£20 yana iza cover ukudla esiza aza kudla lapho ngoba siyaba sine-3 course meal like i-dessert, the starter, the main meal, the drink. So yona le $20 khonapho kuyona le $20 zangcebeni kutshwane ukuthi ihambe yenzani iyesithengela kamapenda. Le ezakhava ukudla le ndawo lapho esenzela khona nje lokuthi sibe le-good night sisonke iyabe ikhave lokho kodwa esalayo yakhona siyathenga amapenda siwahambise empini, sithenga ama-gloves kumbe sithenge okuyigqokana kwabantwana kumbe sikhona lokho kuyakufunakala ngaso leso sikhathi yikho siyakuthola.
Lo ke lapha sizweke unkosikazi Semthenisen Sibanda ikhuluma ke ngohlelo lwakhe olempilo life project lapho ke abazabuthanisa khona imali yokuthi bayencedisa kuhlelo lwakhe lona lo olempilo. Okwamanje ke yilani sike siye kuntathele izindaba yethu uNtungameli Nkomo owe-Studio 7 yena ke owethekelele ekolitshini lemfundo yaphezulu ele-William and Mary College esesigabeni seVirginia khonapha ngaseMelika ukuyahlangana labasakhulayo ababuye bevela eZimbabwe phansi kohlelo olweyali. Siyakwamukela emsakazweni uNtungameli.
Yebo, ngiyabonga PJ.
Ngathi kafukamfu ngamafitshane ukuthi vele ngathi uhambo lwenu lolu and njalo libathole benjani abasakhulayo laba?
Yes, sizileke lamhlanje William and Mary College lapha eVirginia. Silande abasakhulayo nje ngokutsho kwakho PJ abakuhlelo leMandela Washington Fellowship. Bagqiba ke isifundo zabo lamhlanje njalo abeZimbabwe bavili kulo zikamayibere olwela amalungelo oluntu lo Godfrey Kurawone ongukansila weMashingo bonke behlangana abeMandela Washington Fellowship abasakhulayo laba abasekolishini leWilliam and Mary behlangana bonke laba vela emazweni atshiyeneyo bangamachumi amabili lanhlanu. Abalaleli bazakhumbula nje ukubana basuke eZimbabwe kumaviki ayisithupha ayisikhombisa edluleyo bengamachumi ayisithupha 60 abeZimbabwe behlangana bonke abasemakolishini atshiyeneyo khonapha eMelika balikhulu abayinkulungwane rather esingathi i-1000 bagqiba ke izifundo zabo lamhlanje lapha. Ukhulumile uzikamayibere ekhuluma phambi kombuthano ngoba kuloku yi-function bagqiba ke izifundo kungani ngoku i-graduation. So bekhuluma ngelakusasa leZimbabwe ukubana hayi ngokubona kwakhe abantu kumele babophe isiqine sebele ngoba kulo msebenzi ukubana ilizwe lilungiswe kakuhle. UGodfrey yena uza kwethula la yamazwi akhe kusikhatshana esilandelayo, mhlawumbe kumizuzu kumbe kuhola elilodwa elilandelayo. Yena ke uzaphatha njalo udaba leZimbabwe lapho athi uzakhuluma khona ngokuphatheka kwabasakhulayo kudaba lokhetho lomnyaka ozayo.
Nxa sebegqibe izifundo zabo kanje bavame ukuhlangana lomongameli welizwe, umongameli weMelika, lo nyaka ke bayahlangana na?
Kuhlelo lwabo okuhleliweyo esingathi program schedule sabo PJ asibonanga lapho okulomongameli uTrump ukuthi uzahlangana labo. Okwamanje uTrump ngokwazi kwethu kasoze ahlangane labo ngoba kakhuko akukho kuhlelo lwabantu laba. Basifika ke khona ngapho eWashington DC, bazaqala ukufika kusasa langolwesihlanu langomgqibelo. Babesiba nemihlangano ke okwamalanga amabili amathathu alandelayo khona ngapho, then bebe sebesuka ke ngolwesine sebebuyela emakhaya. Njengokutsho kwakho i-tradition ngeyokuthi bebesinxa beqeda behlangana lo Obama. Yebo, kodwa ke lo nyaka njengoba u-Obama sowasuka esikhundleni sokungu-Trump, asikwazi ukubana kuza kwenzakala yini khonoko. Kodwa kuhlelo lwabo njengokutsho kwami u-Trump kasozahlangane labo kakho.
Ye, hayi, mbongile kakhulu anti uNgameli.
Ngiyabonga lami PJ.
Kulungile. Lapha ke kwezemidlalo, intathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe lamhlanje ekuqaleni kwehlandla lesibili lemidlalo yenguqu esigabeni seCastle Laga Premier Soccer League.
Imidlalo iqale ngehola lakuqala emini lapho iqembu leChicken inedlale khona leqembu leBantu Rovers enkundleni eluveve. Njalo umdlalo ufike komlindo uyacina iqembu leChicken linqobe nye 1 kanya. UDaryl Nyanduru nguyohlohlela iqembu leChicken kodwa umqeqeshi wabo nozinti baleli qembu uJulius Ndlovu utshele intatheli izindaba ukuba banqobe ma-9-9 ngoba iqembu leBantu Rovers lalo lidlale kuhle kakhulu. Umqeqeshi weqembu leBantu Rovers uMthembu Ndlovu uthi abafana bakhe badlale kuhle kakhulu labo loba bedliwe, njalo basuke baphazamiswa yikungabi khona kwabadlali abambalwa abalimeliyo ababalisa imvimbi iFortune Spanda. UShadrack Nyawa kanye loDumisani Ndlovu yena ovinjwe ukudlala inhlanganiso ye-PSL ngemva kokuba etshengiswe ikhasi elilithanga kathathu. Emdlalweni wesibili obusenkundleni yeluveve oqale ngehola lesithathu, iqembu leHowmine libe ngutshikelobhanqa leZPC Kariba kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leWangeli Bhaxabule letsholotshwe nge-4 kanya, eleyada linqobe leHarare City nge-1 kanya, eleCapes United leleShabane Mine abe ngutshikelobhanqa 0-0 kuthi eleFC Platinum linqobe leDynamos nge-3-1. Imidlalo yeCastle Laga Premier Soccer League iqhubekela phambili kusasa ngolwesine lapho iqembu leBulawayo City lizadlala khona leHighlanders enkundleni yeBarber Fields, eleBlack Rhinos lizadibana leLenkezi Platinum Stars enkundleni yeMorris Depot kuthi eleTriangle lizemukela eleChapungu enkundleni yeGibo. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwelitshumi lesikhombisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu linqotshwe nge-2-1 ngeleBotswana, okutsho ukuba liphutshe imidlalo yalo kumncintiswano weCOSAFA oqhutshelwa elizweni leMauritius. Linqotshwe kuyo yonke imidlalo yalo emithathu njalo lingela ngitsho lowodwa umklomelo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Yesikhathi sethu yiso esingasavumi ukubana siqhubekele phambili lokho esisonke esenza kwenza ke ikuvalelisa. Libe lelanga elihle. UPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.